Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 9 Nhlangula 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezimanyene ukuze zidinge uncedo lokuthola indlela zokuhanjiswa ekhaya ngoba sezithwele nzima kulelo lizwe.
Bakithi siyacela siphakathi kobuhlungu obunye bingakazeli kubone, sihluphekile lapha elizweni leli. Even nalezi permits zakhona esiziphiwayo azisisizi ngalutho. Sibhadala amarenti aphezulu, ngapha sithenga ukudla, iy'ngane zisihambisa ezikolweni zibhadala ngenyanga ngenyanga.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube othiwa nguye ongaphathisa abantu kubhalisa ngobuningi ukuthi bavote ubulewe izolo emzini wakhe elobhengula kobulawayo.
Hayi asibona iqinisa langikhona lapha, kuyasolisa into esenza ukuthi sicabangele vele ukuthi kungabe kukhona okunye okuchaya amanzi.
Abantu asebekhulile bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe kanye lemali encane eyamampentsheni abayiholayo kugatsha lwe-social welfare.
Labazukulu basikhona siyabanikani, asina mali kasina lutho lapha siyaha kulowo mangalisayo. Okumangalisayo sibili ukuthi kakhukho singakudla lokungathini kunapho.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhala ndawonye lebandla le-Mthwakazi Republic Party phezu kodaba lokugwetshwa kwamalunga e-MRP.
Sithi thina sibhiliva ku-multi-party democracy, njalo okwenziwa nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacatshiswa. Yikho ke lokho okwenzakale kumajaha e-Mthwakazi Republic Party ayisikho okukhangelelwe ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezimanyene ukuze zidinge uncedo lokuthola indlela zokuhanjiswa ekhaya ngoba sezithwele nzima kulelo lizwe. Abantu laba bathi umumo usumubi kakhulu kwele South Africa ngoba iningi selaxotshwa umsebenzi, njalo labakade bephila ngokuthengisa izitaladeni bengasavunyelwa ukwenza njalo. Okhuluma emele abantu laba unkosikazi noMathamsanqa Ndlovu uthi abeZimbabwe abahlala kule South Africa asebefuna ukubuyela ekhaya baningi kakhulu, njalo badinga uncedo kulabo abangabaphathisa ukuthi babuyele ekhaya.
Yeyi, njengoba ngitsho ngithi amagroup asegcwele ayi-6 and liyazi ukuthi igroup inye ngayinye ilabantu abangu-257 something like that.
Bonke bona labo abantu bathi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa benganelisi.
Bonke bakhala ngokuthi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa kabenelisi.
Manje nxa bekhuluma bona abafuna ukubuyela ekhaya bathi izizathu bani ezibangele ukuthi babuyele?
Into enkulu kakhulu eyenze ukuthi babuyele ekhaya yokuthi baphelelwe yimisebenzi. Okwesibili, akade bephila ngokuthengisa abasakhoni ukuthengisa. Sebehlezi nje labantwana, abanye sebezefuna ukugalisa abantwana emaphoyiseni. Okwesithathu, bakhala ngokuthi njalo nje bahlukumezekile lapho abahlala khona, bayahlukunyezwa.
Behlukunyezwa ngobani?
Ngamalokali.
Manje like laluhambisa yini lolu daba kummeli i-embassy?
Into le vele uma siyiqale sisitsho kanjalo ukuthi sihlukumezekile, and amarenti asisakhoni lokukhokha ngoba bakhuphula njalo nje amarenti. Ukudla ukuthi kuthenge nje ufake etafuleni ukuthi abantwana badle akusekho, and kubhadalwa amarenti kuphinde kubhadalwe lezikolo. Izikolo zakhona zibhadalwa ngenyanga ngenyanga.
Yoni embassy ithini manje?
Bab ngoba i-embassy nje uma sixhumana nayo i-embassy ileyayo izitori ezingazishisekiyo ngoba kunabantu abake ukuthi abake basuka abantu ngike ngeyizwa ku-Studio 7 yenu le elithi kunabantu abake basuka eKapa besithi baqonda kuyo i-embassy yafika yangabavuleli bagcina besenza into zokungathi baxabana ne-embassy bechisa iflag kube kungathi kade kunjalo so lathi thina besibona ukuthi vele i-embassy ayingeke isisize ngalutho hayi i-embassy lahle phansi intonga silahle phansi nge-embassy
manje bona lapho abafuna ukuhamba iningi labo ngabavela khona ngapho abase-Johannesburg kuphela kumbe i-South Africa yonke
yi-South Africa yonke
eSwaziland ke alizange lizwe abanye
bakhona bakhona labo silayilinki sile 1 year steering committee yethu oyi-1 ubabe sicommunicator laye laye ulindile uthi if anything happens please labo singabakhohlwa
bakithi siyacela siphakathi kobuhlungu obunye lingakaze libubone sihluphekile lapha elizweni leli ibine nalezi permits zakhona esiziphiwayo azisisizi ngalutho sibhadala amarenti phezulu ngapha sithenga ukudla ingane zimsikhambise ezikolweni zibhadala ngenyanga ngenyanga sesehlulekile nkosi yami sisizeni bo sisizenini ngikhuluma on behalf of all amaZimbabweans lapha eSouth Africa bangibayibonile ilinki yethu bangihlupha nsuku zonke angilali bafuna ukuye ekhaya okokuthi nje kungavela nje amabhasi noma umuntu olosizo akula mSouth Zimbabwe nozosala kuleli lishi abantu sebezimisele ukubuyela emakhaya ngiyabonga Studio 7 ngibonga kakhulu ngibonge kakhulu njalo ngibona ingane into le ngiyithole ngokuthi ngihambe emthandazweni ngalithandazela ukuthi liniswe ngale imessage engilinike yona ngiyabonga
Hello ke ngunkosikazi noMathamsanqa Ndlovu omela izizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa ezifuna ukubuyela ekhaya ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube othiwa nguye owaphathisa kakhulu ukubhalisa abantu abanengi ukuthi bayevota ubulewe izolo emzini wakhe elobhengula kobulawayo. Kodwa isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Abednego Ncube ulandule ukuthi ukubulawa kukaDube kulokwenza lezombusazwe ngoba ubufakazi obukhona butshengisa ukuba uDube wazama ukulwisana labantu laba abane abangena emzini wakhe emadabuka kusa. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo uMnumzana Swithan Jirowodza.
Silusizi ukwazisa imuli yeZimbabwe ukuthi kobulawayo ku-Citizens Coalition for Change silahlekelwe liqhawe lethu uLangelihle Dube Zonda obulewe endlini yakhe ngemva kokubana sokungene abantu abagqekeze indlu lengama-2 AM ugwaziwe wavuzila igazi eliningi wehluleke ukuthi azivikele ngoba abafana laba bebaningi njalo isehlakalo lesi senzakale endlini lapho kade kulabantwana lo nkosikazi wakhe indaba le isemapholiseni bafikile amapholisa kodwa siyadana ukuba kwazi ukuthi abemagwegwe abavele beduzane baphuzile ukufika kwaze kwafika amapholisa akwezinye izigaba belandela indaba yena le eyokubulawa kuka Comrade Zonda nxa sikhangela iminyaka edlulileyo kukhona lathi sikubonayo okwenzakale namhla okufana lokuhlukuluzwa okwe kwaba khona kumalunga awe MDC Alliance njengoba indaba le isemapholiseni kulutshwane esingakutsho sesiyamelela ukuthi amapholisa abe yiwo asitshela ukuthi abangabe kwenze lokhu ngubani kodwa umkhuba eZimbabwe siyazi thina ukuthi lapho okuchona khona imember ye opposition vele ukucubungula kwangkhona khona kufana lontelecha obanjiswe ilitshe
manje lazingani ukuthi asozikliwe nje ezimbuleleyo kungelani lezombusazo kungelani lokuthi lilunga le CCC
kuvele kuyasolisa kithi ukuthi amadoda angu4 ngathi phala ubusuku bayagqekeza endlini yomuntu nje olele lemuli yakhe begqekeza leyo ndlu njalo bembulala lo muntu bembulalela ukuthi bathatha imali ngaphansi kwe $25 ambona ukuthi ngaba lesisinto njalo ambona ukuthi kuyasawunda lokho akulabuchopho lokho kuyokuthi sokunjalo kuyothathwa ama cellphone amabili kuye ngamadoda angu4 ayabe ekhayinela ukuthi bethi sebejimbile benabethethe amafoni angu2 amabili kuphela nje hayi asiboni iqinisa la ngikhona lapha kuyasolisa into esenza ukuthi sicabangele vele ukuthi kungabe kukhona okunye okuchaya amanzi ikuthi indaba le isisemapholiseni ukuthi sikhulume sibile kusezinhlizweni zethu singasuka sesiphambanisa kodwa vele silokusola thina njengabantu be Citizens Coalition for Change silokusola kuvele besiloku silukuluza abantu bezanu lakathesi angikholi ukuthi bakhona abasuthisekayo ukuthi indaba le ngeyobugebengu kuphela hayi siyasola
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kwaBulawayo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo Abantu asebekhulile bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe kanye lemali encane eyamampentsheni abayihola kugatsha lwe-social welfare. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abadala abaningi balumhlubo lobathi baphila nzima ngoba ukudla akusathengeki ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Bacela ukuba uhulumende abakhulize ngedola leMelika kumbe amarandi akule South Africa. Unkosikazi Sibongile Nkosi uthole imali zidliwe zindleko zekhadi lakhe ebhanga.
Sibuyela phecholocho ukuzoswayipha imali ukuthi sithenge ukudla. Masithi siyaswayipha imali yabanjwa njalo ekhadini. Icina ingasathengi ukuthi sithenge ukudla kwakhona kusekula mali kwanani.
Ukoko umanqube uleminyaka engamathumi asishiyagalombili lambili 82 uvuka entatakuza ehamba ngenqola edonswa kwababhemi esiya etsholotho esuka emakhaya komvundlana uthi abalupheleyo abananzwa yikho befolela imadlana yabo ilanga lonke
thina abantu abadala siyehluleka sibili ukuthi singenzani labazukulu kasikwazi siyabanikani asila mali kasila lutho lapha siyaha kuloo mali sako okumangalisayo sibili ukuthi kakukho singakudla lokungathini khonapha izalukazi sibili isalukazi esimangalisayo
Kukanti unkosikazi Nomalanga Ndlovu ohlala esiqintini sakwaMazibisa uthi imali yeZimbabwe isathengi lutho ucela uhulumende abakholise imali yamanye amazwe.
Ake sicela lapha ukuthi imali esiyiholayo ewelfare ayisisizi ngalutho besicela sibili ukuthi kumvele ngasipholisa kungamarandi kumbe kungamayusa ngoba kayisathengi. Vela kwaMazibisa khona lokuyathenga ithukela imali yakhona ayithengi lutho lesicelo esikhulu kakhulu konapho
iningi labadala bathi bacela uhulumende abanike imali zabo zepension ezandleni angazifaki emabhanga ngoba imali yabo ifela ebhanga umnumzana two boys khali wemambanjeni ngomunye wabo
into ekhona ukuthi akula muntu olendaba lathi njengabantu abakhulileyo and inkinga ekhona izitolo lapha kuyadula akusathengeki imali ayikho labantwana labazukulu bawufa lwenyaka nendlala uhulumende asizamele icebo siphiwe imali zethu cash ngike ngibuze kuncedani ukuba le mali kukhadi engathengi lutho
umnumzana Thukela Dube ongomunye wabalelwa impi yenkululeko woveteran usola kakhulu uhulumende ungabanakekeli yena usuke esigabeni sakudlamini elanda kuzothenga ngekhadi ngoba lapho ahlala khona kabathathi amakhadi
ilizwe lethu salilwela kodwa kumanje nje akulanto esiyitholayo imali angitholi le pension angikwazi ukuthi ngithole kanjani khonapho ngimdala nje nginde 70 years kodwa ulanto engiyitholayo khona lapho elizweni engalilwelayo ukuthi ngikhululeke kilo angazi ukuthi ngiza kanjani badala uhulumende lo esasikhanya sithi ngowabantu ngowethu ingathakala ndaba lathi kasibheki nje ukuthi singabantu emhlabeni wethu.
Nyanga zonke asebekhulile endaweni eziningi zesiqinti seCholocho balubhekisa eCholocho Business Center ukuyathenga ukudla ngoba imali abayihola yepension ifakwa kumakhadi ebhanga. Imizamo yokukhulumisana nabo hlangothi lukahulumende olubona ngenisolo zikaZulu enhlala kahle yakhe oro social welfare yehlule ngoba bayalile ukukhuluma neStudio 7. Ngimele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Banda.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi likhala ndawonye lebandla le Mthwakazi Republic Party phezu kodaba lokugwetshwa kwamalunga ebandla le MRP ayisifica munwe munye. Amalunga ebandla le MRP ayisikhombisa agwetshelwa ukuhlala entilongweni okwenyanga ezingamachumi amathathu lantathu 33 kwathi ababili ezingamachumi amathathu lasithupha 36 munye ngamunye. Kucala abaletheswayo elokubangela udlakela emphakathini ngomnyaka odluleyo kobulawayo bedinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi isigwebo lesi yikuhlukuluza abezombusazwe abaphikisana lebandla elibusayo.
Mahlabe Zulu, abadala bathi izandla ziyagezana. Njalo okwenzakala kuPeter kuyaphinda kwenzakale kuJohn. Ngalokho thina abe Citizen Coalition for Change CCC esithungamelwa ngu-Advocate Chamisa sima le MRP ukuthi sikhala labo ngamaqhawe abo abotshwayo. Ngoba lokho okwenzakaleyo ukuthi uMajor Street ebophe abantu ngaphambilini ethe baza kwenza i-community service kukhombisa ukuthi kazi nakanelanga watshela.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi kuyini okubangela ukuthi lisole isigwebo lesi esaphiwa amalunga e-MRP?
Ngabe waqala ngesigwebo esikhulu waphinda wasihluza wathi hayi sengisenza i-community service kungcono. Hayi kusuka ku-community service usiyabopha abantu almost 3 years or so sithi lokho reconstructed judgment le sentence. Lokho kusengisa ukuthi uMajor Street wafakwa kupressure ngabakhulu phezulu kwaze wavuma ukubopha abantu be amajaha lamaqhawe MRP. Sithi thina sibelieve ku-multi-party democracy njalo kwenziwe nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacatshiswa. Yikho ke lokho okwenzakale kumajaha Mthwakazi Republic Party ayisikho okukhangelelwe ngabantu. I-constitution ithi abantu bavunyelwe ukulandela noma ukufoma ama-organization yabo kungala kunqabela noma ungenela iparty. Kambe lokhu kukhombisani, kukhombisa ukuthi izano ayifuni ukuphikiswa, ifuni ukuba yintando kayiphikiswa. Bazabe lokhu bebopha abantu, betshaya abantu, besethusela abantu, senzele ukuthi abantu abalomkantsho babaleke bayahlala emazweni angaphandle lapha kusale sokulabantu abangamagwala. Ngalokho Mahlabe Zulu sithi i-MRP kayihambe masinyani aphila ku-constitutional court or ku-high court kuzalahlwa lokho okwenziwe ngu-Major Street lo othunyiweyo ukuthi kafakele abantu godwe ejeli kona kungalacala elinjiye ngalelo. Yikho Mahlabe Zulu asibambananeni, abanye bangathi namhlanje sithini sikhalelani i-MRP. MRP ile mvumo ukukhampena lokukhuluma abakufunayo lawo bancenga abantu. Kodwa uma sebesenza lokhu sokukhanya ngani sebebabona njengama-terrorist organization. Ayise terrorist organization libandla elizimeleyo elifuna lalo ukuthi lifeze elikufunayo. Ngalokho sithi mayuyu Major Street, mayuyu High Court okwenziwe ngu-Major Street lo wakobulawayo hayi yincwala kuyazila kuzalahlwa yi-appeal court. Siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umthuthwandaba weHigh Court usulahlele kachana isinqumo sokumiswa umsebenzi kwamatitshala awakhalala umsebenzi nyakenye. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ilizwe aluladubo njalo umnotho welizwe uyathuthuka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani. Njani basakazi bethu lisaza indaba zeZimbabwe eziphuma zinjalo. Hayi, namhlanje zothanda ukuphawula lami ngomumo okhona eZimbabwe laphana. Sizwa nje kuthiwa izibhedlela ziyaqansa, amaprayizi, khona nje yonke into laphana. Kahle kahle ilizwe lelani umnankakho ufuna ukulidilisa. Ufuna ukuthi siyakufa nje vele selidilizele umnankakho ilizwe lelani ngoba yabona nje nakavele kaselampilo lapha. So, hayi, kuzathatha isikhathi ukuthi ilizwe lelani lezilongo saphila umnankakho labochiwenga laphana. Akulabi izwe lingadongo eZimbabwe. Into yonke ezaqhuba iqansa, umnotho udilika, kungela mali elizweni kuyela msebenzi. Abantu bengasebenzi bephephela emazweni nxa kamnankakho lochiwenga. Hayi, bantu bakithi, last year sizameni ukuvotela enye iphathi. Yes, ubonani ama-councillors nama-MPs fake emthwakazi. Bakwemthwakazi i-public party. Basuke sesithi-ke upresident sifakeni uchamise. Yes, sifake sipoke ufakeni uchamise kodwa ama-councillors nama-MPs sithi mthwakazi. Kipheni sithi lesi siza-MPF lesi.
Ngithanda ukuthi sithi thina speed recovery kunduna ubaba uNekadambe recover masinya simfisela okuhle bakithi angikwazi ukuhamba njani emat north ngevo ulahlekelwa inkosi yethu ubaba chief uSamadiba sesibona futhi okunye kungasenani bengizama ukuthi ngike ngikhulume nge-issue ekhulunywe ngubaba uMasotsha lapho sikhwica mfundo ukuthi nxa kumele umnotho wethu uthuthuke kumele sibe lezinto esizenzayo. Ye, liqiniso kodwa singakakhangeli vele ukuba lezinto esizenzayo thina ngapha besizithengisela kwamanye amazwe. Kumele kulungiswe ama-banking reforms. Yinto yakuqala-qala okumele yenziwe nanxa singasebenzisa imali ye-America ezilonke kungala banking reforms akulanto ehamba. Ngihlala sitsho mina ukuthi izisebenzi zikahulumende nababalisi nxa sikhalela ukuthi imali sikhwezele nge-US dollar kule nto yodwa esiyilibalayo. Kumele sikhale kabili, kumele sikhalele ukuthi sifakele imali nge-US dollar, point number one. Point number two, sikhalele ukuthi kube lama-banking reforms. Imali yona lena senelisa ukuthi siyibhenke. Nxa ngifola i-580 US dollars ngatshiya i-$100 yami ngiyifice isile interest kube lama-banking reforms. I-banking reforms yiyo eyimvuselelo ye-industry. Asoze ukukhulume nge-industry kungalama-banking reforms. So sifuna ama-banking reforms abe khona ukuze i-industry yeZimbabwe ke iphumelele. O-black market laba bakhona laba baphunga uthutsha basitotshwe ngoba iningi labo basapotwa yizo iziphathamandla lezi. Ngiyabonga mahlabezulu.
Studio 7 siyabonga. Kulezanu leyi esingasafuni ukuphuma embusweni. Kathe sesisebenzela ihara, sesisebenzela ihara, sesigebhu hobo la. Sesisebenza kwasekugebhu hobo lokho sesikwenza. Asaholi lutho, sesisebenzela ihara, sesigebhu hobo bantu. Umnankakho abasizwele bantu, bekhipha iRTGS befake iUSA. Abasizwele, abasizwele, sesithwele nzima ngeRTGS. Abasinika iUSA athi sike sisebenze, sike sithengele abantwana labo ngcono, sike kwazi ukufundisa abantwana ezikolo ngoba asakwanisi. RTGS yethu yabonga ngumehluli Dube wekezi emhlonhlweni.
Linjani basakaze baka Studio 7 lonke kundawana zonke ezijenele. Sibonga usethulela indawo ezilohlozi. Ngiteke ngiphawule lapha abantu nyanazelela ukubana abantu siyaxokozela. Abanye abantu votela lo votela kodwa sinazelela ukuthi kambe kusizane ukuvotela iparty engala councilor ivule. Ngabe ubona yini ngakusasa? Singakhangeli ukuthi simhlobo bani asivoteleni into ezatshintsha impilo zabantwana bethu. Kuqakathekile khona ukuthi kunazelele. Nxa singabantu singaphoka ukuqokozela singala direction. Asivoteleni into ezatshintsha impilo zabantwana le-future yakusasa yelizwe ezavusa i-economy. Hatshi kuphoka ukuqokozela without direction. Ngiyabonga jike khona ngale St. Anne umama unalo uVicente e-Cardle Park. Ithi unjani malume? Phila ukhokhona.
bazakazabahle ninjani ayisaphela ngalelizwe lelizwe kambe shiwa abantu bathi bengalamsebenzi kungalalutho kukothwa abantu sebebhadala ngama US dollar kodwa into zabo mnangaka kuhamba njani makuyo hayi uyehlulekile manje azinto ma uyehlulekile uyavuma ukuthi usuyehlulekile unikeza abantu ithuba loko kwakhe hhayi kodwa akaboni ukuthi kodwa mpela siyoyithathaphi wona mayiuso okubhadala isibhedlela hayi bo hayi bo lo muntu uyagula mpela agula seyasik
Studio 7 selibingelela lo mdi abalaleli labasakazi ndawonye sithi hawu umlimi engani ngaligcina kuze kuze kefike ebangeni lokuthi elithathe sokufanele sokuyisikhathi ngile sicelo sendithumela ama-audio asavulwa angazi kumbe kulalapho okwaphambaniseka khona ukusweleka khona ngazi iyathikha kabili sikuthi vele ivuliwe sibili ifikile ngapho kodwa ukuthi phela ivulwe ngizwe emsakazweni ngiyehluleka benzama ukuqondisa amadoda akithi lapha manje ukuthi hhayi singakhohlisani ukutshona sithi shona indebele isho ndebele no ebengicela ngicela singakhohlisani ilizwe kaliwinwa ngobandlululo ilizwe liwinwa ngevoti fair election sivoteni njalo singatshelani ukuthi votele ubani sisole ubani ungangena ebhokisini wena lapho ozokusitsho khona vota khonapho lapho uzitsho khona vota khona ukuze nxa kuphuma-ke imklumela liyana imklumela nxa iphume uzisole wenti kumbe ngani ngathi ungasole abantu ikhangele ubani wathi sivotele ubani bheka ndibone manje siyacela kakhulu ukuthi singachothozani ngemhlobo ekuthathaneni sithatheni abafana bathethe abafazi besishoneni amankazane abantu abethu abangamankazane bendele esishoneni kathi pho inkinga esiloku esisayiba ngakuyini hayi kasedluleni ngakho ukuze silungise ilizwe ukuthi siphumeni kho konke futhi kathesi nxasese nje kasikhohlweni ngendaba yegugu rawundi kuqala mbijana silungiseni nga singalungiswa ngapha sesiqala sesiqala phansi ukuyivusa indaba lana-ke sesikhuluma ngayo sesibona ukuthi kuthiwani ngayo kodwa kwamanje ha singasihluphi ngayo ngoba singasebenzisa yona iza siphumise ehlelweni esikade sihamba ngalo ngiyabonga ngundebele
salibonane ku-studio 7 hayi yena angazi kumbe sengene kuplatform engaso Studio 7 angazi ngoba ngiyasa izikhalazo zami aziphendula ngithi sawubona mama sawubona baba ekhaya kosokani laphakathi ngabe liyaphila baba lo mama khuluma uGodfrey moyo khulumisa lonke bazali bami ngiphilani ngenkosi ngiyalithanda ngise-South Africa ngokuhlala asibonge
lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izihlobo labazali babantu ababulawa ngemibhobho baphe ubufakazi edalele Congress izolo emzameni yokudinga indlela zokumisa izehlakalo lezi esezifahile. Idale leCongress belikhangelelwe ukuvota ukuthi kwethulwe imithetho ezekwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Jerry Twala Jackson.
Udaba lwezikhali lolu ludaba olungenzima kangako ukuthi-ke mhlawumbe akanti luke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezi ezenzakileyo kumbe ngithi ezihlala senzakala ezweni kuzwekazi lasemelika. Okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapho ezisezandleni zabantu, kanti-ke akulampi phakathi kwelizwe lelo. Ngakho lezo zikhali-ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali. Yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela, bezivikela kubani or kuyini mhlawumbe esingathi kona kuyi-threat kubo ukuthi sokuze kufanele kuhle bahlale bethwele imbhobho. Ngibona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi, especially ona la ama-automatic rifles kambe kungaba le-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle. Ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza-ke abantu bagcine besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyela ukuthi bahlale belayo lanxa singekho isidingo sokuthi bayisebenzise bagcina beyisebenzisa ngoba begqugquzelwa ukuthi vele balayo.
Ngombono wakho ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho, ubona kulilungelo na elifaneleyo ngasikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngimpopo.
Umsakazi, kanike nxa abantu sebezavunyelwa ukuthi bathwaleke izikhali ngaso sonke isikhathi, umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho? Kanti angithi babavikela abantu. Ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokho abakwenza ukuthi kuthiwe abantu bavunyelwe nje ukuthwala impopo ngoba iminingi kakhulu njalo sizifika ezandleni zabantwana. Nxa unikeza umuntu ilungelo lokuthwala isikhali, akwehlukananga lokuthi uyamnikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhali. Ngakho singakhali sisole impopo. Impopo kayidubuli yodwa, impopo ioperatewa ngabantu ukuze idubule. Abantu yibo ababulala abantu, hayi impopo.
Hello ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika esiqhubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.